okokuqala kuRinyuwali singabantu abaqotho abazaziyo ukuthi lani asukelani kuTsvangirai, abantu abakwaziyo ukuthi kunezinto ezimqoka esazibalisayo ezihlanganisa ukuchayana kwabantu, ezihlanganisa ubudlovane, ezihlanganisa isihlebe, ezihlanganisa ukuthi izimali kazihambi kuhle, ukutsotsi, ngibhongibho nobukopokopo. Yikho-ke lokho izinto esingazifuniyo kwinhlanganiso yethu. Lapho-ke siyamangala nxa sisizwa kuthiwa kuyalwiwa. Izolo nje ngikhuluma kube lomhlangano omhle kakhulu onathisa amanzi ophume le zinqumo ezinkulu. Waze waphuma lesi nqumo sokuthi indaba ka-Treasurer General Mr. Mangoma okokuqala kayisiyo ndaba ehlanganisa inhlanganiso, yindaba yakhe nomuntu lobuye yena bazochayana besehofisini. Nalabo bafana akade bethwaliwe bezochaya abanye. Zindaba zabantu ababili, zindaba zengutsheni, zindaba zokukhombana, asikho-ke thina lapho.
Yena umnumzana Mangoma uthi ungani ngumuntu yena ohlangane lodlakela, hatshi yena olwenzileyo.
Yikho lokho ikomiti ekhethiweyo eza kubona. Thina esikubonileyo lathi bazasibuza. Belungayisilo udlakela elulethwe ngumuntu embangisa isikhundla. Kula muntu oyinkokheli ohambe wayachaya uMangoma emchayela isikhundla kumbe embangisa okunye okwenzakala kumhlanganiso. Ukubuye umfana okuthiwa nguBelieve Tebera ozithi ungumnikazi womfazi eyothola incwadi wafika walowa naye. Abafana ababuyileyo labo bethole amaketani, bethole izinto ezinkulu, besithi bazokulwa lo muntu lo akade silwa loMangoma. Nabo bantwana akade besithi bangafana bakaMangoma. Asisakwazi-ke khonapho ukuthi yena ube lumfana ukulidership enkulu kakhulu okokuthi sibe ngaze balishane, belishanela ehhofisini bebangaloo nkazana kumbe loo nkazana seyiphathi. Asisakwazi khonapho. Nxa kuyikuthi kayenzanga, hayi kuhle-ke ikomiti izambona ukuthi hayi undoda lo umsulwa